VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7, ngomvulo mhlaka 31 kuMpalakazi 2018. Ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ye abantu bawuzwile umbiko, bazwile izithembiso. Izethembise kakhulu sekumele kade kwamke bekhalele nje u-2019 eqalisa, babone ukuthi kuzohamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle kuhulumeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe. Njengoba ukhetho solwadlula.
Angikwazi ukuthi bafuna sile njani. Khona lapha e-town, khona lapha esuza khona imali. Elokitshini akulala mali. Angikwazi ukuthi bafuna sile njani. Manje e-town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha.
Ngoqhamuke ingxabangxoza edolobheni leHarare lamhla lapho amapholisa kamunicipala ebambisana lawe ZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho. Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital olubona ngokubelethisa kwabomama abazithweleyo oluvele lubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe njengoba ukhetho solwadlula. Embikweni wakhe wokuhlangabeza umnyaka omutsha, uMnangagwa yena okukhefu uthi kulezibonelo ezikhomba ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka ngomnyaka ozayo. Uthi njalo umnyaka lo esiwugqibayo ubunzima kakhulu, kodwa ngokubekezela kwabantu ilizwe lenelisile ukuqhubeka lisenza imizamo etshiyeneyo yokuthuthukisa ilizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Mithuseli Moyo.
Ye abantu bawuzwile umbiko, bazwile izithembiso. Izethembise kakhulu sekumele kade kwamke bekhalele nje u-2019 eqalisa, babone ukuthi kuzohamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle kuhulumende, yezwa kuthiwa imali le ekuthathwa i-government i-revenue isisibaningi okwedlula ade bekucabangela bekebudgeti. Kodwa ngaphandle kokuthi kulungise into zelo zezikhona ezihluphayo, ukuswelakala kwemali, into yamabhondi, into yokuswelakala kwezinto ezitolo, kuzamele acheche ezemasinya sibili aphakamise inyawo upresident kwenzela ukuthi ngo-2019 abantu bakubone lokhu akuthembisayo.
Ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzazifeza na lezi zifiso alazo ngomnyaka ozayo, okokuthi ubona ungani kuzagcina sekunjani?
Ye kunzima ukuthi umtethi ye kumbe hhayi, kodwa ngosokwenzakele abantu bani sebelahlekelwa lithemba. Kodwa njalo nxa ukhangela ezinye izinto ezisetshenziswayo ukukhangela ukuthi i-economy isebenza njani iyangazi, ukhona okunye abangakuqamba kona kodwa ayikhangelani mbelile lamuhla. Sebesenelisa ukuqhatha amatisha, sebesenelisa ukuthi baqhathe abantu abatsha kuhulumende, ukuthi ukuthi into ziyanibilika phezulu khona ngale. Kodwa kumele phela kukhanye kuvuleka imisebenzi, kuvuleka amathuba kuvule wonke. Kunzima ukuthemba singaboni impawu kumbe izitshengiselo zokuthi kuzahamba.
Kanti vele ukukhanya kumgwenxa uhulumende lowo kuyini azayehluleke lokuthenga nje amafutha okuphathisa abantu ayizimoto?
Ye bathi bona ukuswelakala kwe-foreign currency. Kodwa ungakunanzelela, mina ngokubona kwami kubona ukuthi bazama ukwenza into eziningi ngesikhathi sinye. Njenga umgaba esesekhona, ungakunanzelela amafutha ade siba khona, futhi wayekunanzelela ukuthi imali yayikhona elizweni ngaleso sikhathi livele ifenela lokhu ingeneli lokhu. Laba asebekhona bale ngqondo yokuthi hhayi singasebenzi ukuthi sithathe imali singenamafutha sihambe kuphela ngezimoto, hhayi.
Lo ngumnumzana Mithuseli Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni Lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhamuka ingxabangxoza edolobheni laseHarare lamhlanje lapho amapholisa kamunicipal ebambisana lawe ZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho kulandela ukususwa kwabo kunyanga ezithile ezedluleyo lapho kuze kuqhamuke umkhuhlane wesifudo secholera. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Sekujayelekile ukubona amapholisa ehlasela labo abaphila ngokuthengisa abasebenzela enzikini yedolobho okungekho emthethweni, kodwa namhlanje babonakale belisana namapolisa okubangela ukuxokozela okuthile emkambo weCopacabana. Lo bayikhansilike yasungula indawo zokuthengisela kunyanga ezedluleyo emaphethelweni edolobheni leHarare. Ikhansili ibikwa ingasavumeli ukuthi lezo ndawo zithengiselwe osokwenza abathengisayo babuyele edolobheni. Unkosikazi Dorothy Masuku ongomunye wabaphila ngokuthengisa uthi akasoze ayethengisa phandle kwedolobho ngoba indawo zakhona zingelabantu.
Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani khona lapha etown, khona lapha esuza khona imali elokitshini akulala mali. Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani manje town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha.
Unkosikazi Nyoni olahlekelwe yimpahla eningi ngemva kwengxabangxoza yanamhlanje uthe ukuthengisa akusikufuna kwakhe, kodwa akula enye indlela yokuziphilisa angayenza ngoba akula msebenzi elizweni. Kunje uthi akasela themba lokuthola umsebenzi awufundela ekolishini ye-university, ngakho usephila ngokuthengisa edolobheni ukuze enelise ukondla abantu abakhe.
Amapholisa lokhu abakwenza kwi-Street Street, sinadinga imali zabantwana eze-school fees for next year kuze sithole imisebenzi e-right, beze bevula ama-industry, beze thina silama-degrees lama-CV, but siyaswela umsebenzi eZimbabwe.
Kodwa ezinye izakhamizi zeHarare zikhanya zisekela okwenziwa ngamapholisa, zisithi abathengisayo kumele bahloniphe imithetho yekhansili ngoba lobu buhlongandlele bugcina busenza ukuhlaselana kwabo namapholisa kube ingozi kuZulu oyabe ezihambela edolobheni njalo kudala ingcekeza ndawana yonke. Umnumzana Themba Magagula isakhamuzi seHarare uthe kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwabamele abathengisayo nabekhansili ukuze kube lokuthula edolobheni ngoba isehlakalo esinjengesanamhlanje siyingozi kuZulu.
Hayi, vele iyabona indaba yamapholisa le lamavenda vele yahlupha ngoba kathesi seze singasakwanisa ukuhamba e-town thina abanye singena indawo endabeni yangibona kathi sokunzima mhlambe kathesi begijimisana e-town phela abathenda betshala lama-civilian angakwazi lutho. Ordinary people abangakwazi lutho. So vele i-lasting solution ukuthi vele bebadingela indawo yabo yokuyathengisela amavende esuke e-town, bebadingela indawo yabo behambe bethengisela khona ngayo kulokuthi bebegcwele i-town yonke leyo.
Umnumzana Mongameli Moyo uthe ikhansili lemthetho ebona ngokulondoloza ukuhlanzeka edolobheni okufanele ilandelwe, kodwa leyo mthetho yephulwa ngabezombusazwe ngesikhathi bekhankasela ukhetho. Uqhubeke ethi kwesinye isikhathi ibandla le-ZANU-PF lalinika abasekeli balo indawo zokuthengisela edolobheni lingavumelananga nekhansili eyiyo elomlando wokwabela lezo ndawo. Umfokamoyo uthe lokhu kwenza wonke umuntu ayethengisa endaweni eziphandle kwedolobha abuye azothengisela edolobheni.
Akathesi abantu bagijimisana etawuni isipitipiti nje, kodwa singakhayela ukuthi ngubani owaqalisa ngalo lolu dubo. Siyabona ukuthi kwalaba abazombusazwe nxa bekhankasela ukhetho bakwazi utshela abantu yonke into abafuna ukuthi bayizwe, betshela abantu ukuthi bebe bazothengisela esitaladini ngoba kula muntu ongasuka endlini yakhe sibili ezothi nizothengisela esitaladini. Kodwa into yaqhasa ukuvunyelwa yilabo abepolitics ikakhulu singakhayela iZANU-PF ngamalanga kusala bo Grace Mgabe wayekhuluma sibili ethi amapholisa akayekele abantu bezithengisele. So lolu dubo yilo solusikhathaza namhlanje. Into leyo kumele iqale ukuhlubungulwa phezulu khona ngale kuzembusazwe bese kuyehla phansi ngoba kungasilokhu siyabona ukuthi akupheli ngoba laba abantu ababe bezothengisa e-town laba abanye bangikhona batshela yibo laba abepolitics ukuthi hambani buyelanini khona ngayo.
Izehlakalo zokulwisana kwamapholisa nabathengisayo ziqhubeka zisizakala eHarare okwenza iningi labazama ukuziphilisa ngokuthengisa balahlekelwe yimpahla eningi. Inhlanganiso ezimele abaphila ngokuthengisa ezifana labo-National Vendors Union of Zimbabwe ziqhubeka zikhankasela amalungelo abo, zifuna ikhansili isungule indawo ezihlanzekileyo njalo ezizentengo ephansi ukuthi amalunga azenelise ukusebenza ekhululekile. Ngasenelisa ngokukhuluma lesikhulumeli samapholisa unkosikazi Thetsi Charamba ngoba ucingo lwakhe belusala kungena. Ucingo lesikhulumeli sekansili umnumzana Michael Chidembe lalo lwehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Imizi egcina intandane kanye lezinye inhlanganiso eziphathisa abaswelayo banikezwe izipho ezigoqela ukudla, impahla lokunye okuhlukeneyo iCouncil yakoBulawayo phansi kohlelo lukaMeya wakoBulawayo olwe Christmas Cheer Fund. Obathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenziwa minyaka yonke ngesikhathi sekhefu leKhisimusi ukuze abantu abadubekileyo labo benelise ukujabula ngesikhathi sekhefu leli. Lonyaka banikezwe izipho ezibiza inkulungwane phose ezingamachumi amane zamadola, i-37,600, zisabelwa abantu abazinkulungwane ezinye lengxenye, 4,500. Umeya wakoBulawayo, uKhansila Solomon Mguni, uthe lolu sizo bakhangelele ukuthi lwengezeleleke. Ubonge umphakathi oyenelise ukwelula izandla ephathisa.
Besi distributor impahla edonethiweyo ngabantu bakoBulawayo, amakampani akoBulawayo, abahlali bakoBulawayo ukuncedisa underprivileged esigabeni sakoBulawayo. Athi French sathola sase target ye 50,000 US dollars, ngathi le mali lempahla esakutholayo kwakuwethi 33,000, kodwa sigcine sifika ku 37,000. Ingathi impahla ama bridges la konke impahla le mali esithe sakuthola iko esi kutiputela namhlanje. So singathi kube lokusilela kancane, kodwa ngibona ngani siyenze kangcono kulinganiswa neminyaka edluleyo. Sikhangelela ukuthi njengoba singakavali asivalanga, ama donations kaqhubeke ukuya.
Obemele inhlanganiso yentembeni Old People's Home, unkosikazi Jessica Matarima, enye yenhlanganiso ezithole usizo, uthi bajabule kakhulu ngezipho lezi.
Siyajabula namhlanje kakhulu ukuthola i-donation le evela kubaba wethu Meya. I-donation le izasisiza kakhulu ekugcineni kokhulu labogogo. Siyabonga.
Unkosikazi Stanile Chabalala, obemele inhlanganiso yokuphumuleni Old People's Home, uthi labo bajabule ngalolu sizo ethi luzaphathisa ekugcineni ogogo labokhulu ababagcinileyo.
Sigcina abantu abadala abalama 65 years and above, usually bayagula, abanye ama-severe stroke, abanye ama-diabetes nama-senile dementia. And then usizo lolo sebe siluthole njengakhona pha luyasincedisa kakhulu isikhathi, i-special khathi esisile problem yena le ukuthi izitolo zinto ziyadura, abadala babefuna ukudla almost all the times. And then lokho lisesukutholayo kasinceda. And then kwesi sikhathi asithole nje from ema-churches olunye uncedo nje babebuye besinika. Mina ngiyake ngunesi 8 kwakhona sigcina abantu.
IKhisimusi yalo nyaka ibe buhlungu kakhulu ebantwini bonke elizweni jikelele ngenxa yokusilela kokunye ukudla lempahla ezitolo, ukusilela kwemali emabhanga, ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokuqonga kwentengo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, ithi izaqhuba imihlangano lezisebenzi kunsukwana ezilandelayo eyokulungiselela ukuthi zikhalale umsebenzi ngasikhathi sinye ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zazo. Lokhu kulandela inkuthazo evela kunhlanganiso yababalisi bemaphandleni RTUZ, yona ethi kufanele izisebenzi zonke zihlanganise amakhanda zitshengisele. Zisola umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthole Ncube ngeviki ezayo ukuthi uyehluleka ukulungisa udaba lwezemali. odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende baphakathi kokukhalala umsebenzi, njalo ezinye inhlanganiso zababalisi zithi aziyukuya ezikolo lapho zivulwa nxa uhulumende engakhuphulanga iholo lazo. Esinye sezikhalazo zezisebenzi ngesokuthi uhulumende abaholise ngedola leMelika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele lo mnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Siyabe vele sikhuluma nje esesikutsheliwe yilaba esibakhokhelayo, kube esingathi ababumba leli bandla. Basebesitshelile ke ukuthi bafunani, singakubeka njani ke kuZulu, kumbe kungaba kuhulumende, kumbe kubaqhathi. Sizama ukukhoordinator ke izisebenzi zonke phakathi kwelizwe, okugoqela ke amakeleke, ama-students, awe-informal economy. Sibona ke kuyimandate yethu njengeze city ukuthi sikhokhele. So siphakathi kwenkulumo ke labo abatshiyeneyo, kuyibo ke izisebenzi zesithi ezithi senze khonokho.
Nxa lingakwenza lokhu kungaba nini?
Besingakaze siphethe inkulumo, besikhangela ukuthi njengoba sisaphakathi koduko singaze sathatha ke isikhathi eside, besibanga eside lokhu sikukhuluma nje. Sikhangele ukuthi kube yinto engani iba effective. Abaningi basese kuholiday kule, singathi ekuqaleni kaJanuwari. Ekuqaleni kaJanuwari sibona ukuthi abaningi bethu babengakaphenduki emsebenzini.
Sike samuzwa uhulumende sithi iningi lezisebenzi alikhandi imali yakwamanye amazwe, ngakho lifuna uhulumende ayithathe ngaphi njengoba layo engelayo.
Kanti ngesikhathi uhulumende esithi uzathekisa ke abantu ngemali yangaphandle yelizwe, uzathi nxa eseyitholile ke leyo mali ayisebenziseni lani. Sibona ngathiwa yikukhuluma kobuntwana. Uhulumende weZimbabwe uke wabhadala ke izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle kwelizwe. Wayeyikhande ngaphi ngaleso sikhathi? Ama-services achajiwayo nguhulumende achajiwa nge-forex. So kithi nje sibone ngani yize okuthiwo nguhulumende uthatha ngomunwe nje.
Lo mnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU, sixoxela esetsholotsho. Ku-Live Talk lamuhla sinika lina balaleli bethu ithuba lokutsho elikukhangelele ngomnyaka ozayo ka-2019 lokubingelela izihlobo labangane. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhlangothi lwesibhedlela seMpilo Central Hospital olubona ngokobelethiswa kwabesifazane abazithweleyo oluvele lubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi kwawo. U-Anastasia Ndlovu sethulela okuningi ngalolu daba.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi ezibhedlela zikahulumende osekuthiye impilo zabaningi zisengozini. U-Acting Clinical Officer esibhedlela seMpilo Central Hospital, uDokotela Xolani Ndlovu uthi isimo asimanga kahle kodwa benza konke okusemandleni akhe ekwelapheni abantu kanye lokubelethisa omama.
Esibhedlela sabomama ababelethayo, i-strike lesi esiyenzakalayo, siyasi-affecta okufana nalezinye izindawo esibhedlela, kodwa sihlanganisile odokotela ukuthi kungabi lesikhathi lapho i-maternity eyabingela dokotela okhangela omama ababelethayo. Hayi, inhlupho eziningi yizo zonezo ezokuthi odokotela balutshwana ukuthi bebone omama ababelethayo. Bese kuhlangana lokuthi inani labo mama ababelethayo linenge ngenxa yokuthi ama-services e-maternity empilo a-free, umuntu akabhadali lutho. Kukanti emakliniki bayabhadala, so sekusenza ukuthi abantu abaningi kulokuthi beqale beklinikhi bese be-refer empilo uma kule problem, sebesho bebuya straight empilo even kungama-normal deliveries. Okwakhathesi esibhedlela siyamukela kakhulu abantu abaye be-refeyiwe bevela kwezinye izibhedlela kumbe bevela emakliniki kumbe abantu esithi balama-critical injuries kumbe ama-critical conditions abadinga ukubonwa ngudokotela ngokuphangisa. Labo ababebuya bengekho bengarifeywanga njalo bengela critical condition bayacelwa ukuthi bebuyele emakliniki. Kule ngozi eyenzakeleyo e-cement siding duze le McDonald Bricks lapho kuwe khona ibhasi ama-report akukhona kathesi athi kulabantu ababili abatshonileyo on the spot. Bese kusithi lapha empilo si-receive abalimeleyo abangu-17. Okwakhathesi odokotela baphatheke ngokubabona ama-patient labo asebe admitiwe okwakhathesi ngabathathu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Elliot Nyoni uthi bayagulelwa kodwa bayazithengela imithi njalo eminye bayithenga ngedola leMelika.
Lapha empilweni amaphilisi siyazithengela kufuna mithi, abathi ama-doctors asekustrike imali bafuna, imali bafuna iyusa kumbe ama-runs i-bond note abasathathi. So kumele i-government ibone iplan yokuthi kumbe ikhiphe i-bond note kumbe yenze something better.
Umnumzana Yonasi Sigeza othwala abantu uthi ulusizi ngoba iningi labantu abathwalayo baphuma begula esibhedlela bayefela emakhaya.
Mina ngilosizi kakhulu ngendaba yokuthi abantu ebathwalayo manxa kuthiwa badischargiwe uyabona ukuthi uthwala umuntu ozifileyo just because akulama-doctors. Then lathi kade sifuna ukuthi uhulumende elungise izinto yakhe ngendaba yama-doctors because udoctor impilo. Lo hulumende uyakwazi ukuthi i-situation yethu ayimangakuhle, imali ayikho, izinto ziyadura. So ukuthi thina siphile kakuhle kuyabe kuzinzimela. Last week yona le ngake ngathwala umdala wa-disurgery lapha ziyinyathi from Mpilo. So kathesi kuthiwa namhlanje kuthiwa bavela mngcwabo ngendaba yokuthi vele kubuhlungu because into yakhona iyaphongukuyenzwa labantu abangazi umsebenzi wona ama-doctors ehlezi ezindaweni zayo instead yokuthi bephiwe izimali zabo la because i-situation manxa kuyikuthi iyabinje ekhaya ziyabe zizibhedlela.
Isimo ezibhedlela simi kubi, abantu abagulayo iningi labo liswele ukuhlolwa ngodokotela kuthi labo abakhona bandelwa ngumsebenzi okulakho ukuphazamisa isiphatho sezigulane. Odokotela baqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bethi uhulumende kalungisise izikhalazo zabo andubana babuyele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Akubizwa ozwayo edolobheni leDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika lapho okulomcimbi wamakhola esiKristu wokubonga uSomandla ngabenzele khona ngomnyaka esesugqiba namhlanje bezicelela izivusiso ngomnyaka esesungula kusasa oka-2019. Omunye wabaqoqela umbuthano obizwa ngokuthi iDallas Crossover Gala, umfundisi Thabani Dube weHarvest International Church uchasisa ngawo kungxoxo lo. Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Namhla silomcindo owe crossover 2019 uyabo khona phe Garland Harvest International Church. Siyabe silabane ngababe bekhuluma silo senior pastor wethu pastors Sundire uzabe chumayela. Silabo futhi u Reverend Chivaviro owasabeli Ebenezer abanengi liyamaze ukhona apha uyabe chumayela njalo uyabe hlabela. Silo Lloyd Tevezai usuke Canada uyabe lati futhi ntambama uzabe hlabela. Sile Harvest International Church Praise and Worship Team abaningi bayazi ngapha eDallas. izabe ichumayela njalo.
Injongo yokwenza lo mcimbi.
Injongo yokwenza lo mcimbi ngokuthi sizama ukuthi sibuthane njengamaZimbabweans sibanengi kakhulu ngapha eDallas. Sibonga uNkulunkulu ngokusigcina kwenzayo ku-2018 njalo sibe lokwazana labanye abangazani ngoba kulabantu ngapha abaningi eDallas. Abanye abazana, abanye bayazana, kodwa uma sibuthanisa abantu ngendawo enje sake sibona sithi kuyanceda abantu bayabonana.
Livele liyakwenza lokhu njengamaZimbabweans lingapha ngasemelini?
Sure, siyenza umcimbi lo every year. Sizama ukuthi siyenze something mhlaka 31 sithi crossover na as Harvester National Church. Siyazama ukuthi sibuthanise abantu ama-church amaningi ngapha mhlaka 31 every year. Siyazama ukuthi senze umcimbi lo and it's been successful so far for all the past years.
Ngizwa usithi linxuse njalo abavela eZimbabwe abafundisi kanye labaculi.
Yebo mam, sino umfundisi Reverend Chivaviro tuke eZimbabwe. I think he's based in South Africa now. Silo Bishop Chakara laye based in South Africa.
Liyabe luchumayela ngaluphi ulimi?
Siyazama ukuthi sichumayele ngesikhiwa njalo ngesishona kwasila abantu abaningi nabeZimbabwe. So lizabona ukuthi umuntu njengo Reverend Chivaviro ukhululekile uma echumayela ngesishona. Then silabanye labo bazabe bachumayela ngesilungu. So sizabe sihlanganisa even ingoma ezizabe sihlatshelwa khonapho, sizabe sihlanganisa isikhiwa lesishona.
Leli lisiko elilithatha ngaphi?
Singathi thina uma wakhayela kuBhayibheli into sibili eqakathekileyo ukuthi abantu abathandazayo bethole isikhathi sokuhlangana bebe ndawonye ngoba uNkulunkulu esimthandazayo uNkulunkulu oyedwa. So there is nothing that can stop us ukuthi sihlangane njengabantu even though we are from different denominations, different churches. Uma sikhangela mhlaka 31 injongo ngeyokubonga uNkulunkulu ukuthi wasigcina sonke umnyaka ngikanti ka-2018 njalo lo ukhangelela umnyaka ka-2019. So sinxusa abantu bonke ukuthi bebuye, injongo yethu yona leyo ekuthi sibe ndawonye sibonge uNkulunkulu ngoba at times it looks like denominationalism get into our way whereby siyakhangela abantu sithi laba ngabe-Methodist, laba ngabangaphi, laba ngabe, and sikhohlwe ukuthi into enkulu eqakathekileyo ngeyokuthi sithandaza uNkulunkulu oyedwa. So yikho saka siyenza into enjengaleyo ukuthi silangane sisendaweni.
Wenziwa ngaphi, isikhathi bani, njalo kungenwa ngemali kumbe akungenwa ngemali?
Kungenwa ngemali. Umuntu wonke uyanxuswa ukuthi ebuye namhla mhlaka 31 siyaqala ngo-8:00 PM Central Time. Siyabe siseGarland, Texas. Think we've been circulating ama-flyers lama-videos ku-social media. But uma ukhona ongafuna ukwazi more details, bayakwanisa ukusibamba ku-phone number 469-648-9797.
Lowo ngumfundisi Thabani Dube owe-Harvest International Church yase-Dallas khonapha eMelika. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7.
Ngifisela abantu baka Ward 3 wange West ekaChechete ama villages wonke ekaChechete village, iVulindlela village, iVukuzenzele village, iMpumelelo village, iMvuthu village, iNdlovu village, wonke bafisela inhlala kwempilo enhle nenhlala kahle nezintuthuko eziqhubekayo sihamba siyaphambili. Sihamba njengabantu sibambene, sisebenza ndawonye, singumuntu wakaChechete, senza yonke into esiyenzayo sinokuthula. Ngiyabonga.
Yelo ke umlaleli we-Studio 7, silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington. Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.